eNdebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 ekumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kubhubha wesilisa ebulawa ngumkhuhlane wecoronavirus wobulawayo osokwenze baba babili asebebulewe yiCOVID-19 elizweni. Umanispala wakobulawayo uthi uzavala amanzi kuleli dolobho okwamalanga amahlanu alandelayo.
Ngokunjalo ke sile qiniso lokubana izinambuzane zalo mkhuhlane zingabe zikhona khona phezulu. Ngakho ke abantu kumele bakuqaphele ukuthi kuqakathekile ukuthi kuspraywe laphana ukuze kuhlanzeke kakhulu edolobheni ngoba kuhlala khona abantu abaningi abavela endaweni ezitshiyeneyo.
Amankampani asetshenziswa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza lokuhlala kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union le-MoneyGram azaqala ukuvulwa lamhlanje.
Sivele thina-ke eZimbabwe lapha silobunzima obukhulu-ke ekuthelelani kwegciwane ngoba okwakuqala izibhedlela asilazibhedlela ezanele ukuthi-ke sikhangele labo ababele gciwane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Silisa obehlala kobulawayo obulewe ngumkhuhlane weCOVID-19. Ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko izolo othi umuyi obele minyaka yokuzalwa engamathumi ayisikhombisa lasithoba minwe munye i-79. Umuyi ubikwa ebhubhe esibhedlela sakobulawayo esingaqanjwanga igama ngomgqibelo. Lolu gatsha luthi izolo kulabantu abangamathumi amabili lantathu 23 abahlolwe leli gcikwane ababalisa umuyi. Umuyi kazake aphume phandle kwelizwe kodwa ubikwa eke wavakatshela eWange endaweni ezandise ukuvakatshelwa izethekeleli zakamanye amazwe. Okuthuse abaningi ukuthi lundoda kuhlale amalanga amane lokhu kungaziswanga okwenzakeleyo okubangele ukuthi abantu abaningi bahlangane laye okungabafaka engozini yokuthelelwa leli gcikwane. Ikhansili yedolobho lakobulawayo ithi izavalela abahlali bayo amanzi okwamalanga phose amahlanu kumbe amahola angamakhulu ayisitshiyagalombili 108 hours ngenxa yohlupho olusezitijini ze-Criterion Water Treatment Plant. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe lalo selihlaselwe ligcikwane le-coronavirus. Njalo abantu bekhuthazwa ukugeza izandla ngamanzi lesepha ngesikhathi sonke. Ikhansili le isixwayise njalo izakhamuzi ukuthi zisuke edolobheni ngehola lesithathu ntambama lamhlanje lansuku zonke ukwenzela ukuthi ifafaze imithi yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus endaweni ezehlukeneyo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxela umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla salinhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association.
Kulinyathelo elihle kakhulu esilimukelayo njengenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ukuthi idolobho lakobulawayo lispraywe ukuze lihlanzeke. Njalo okwenziwe ngokhansili wakobulawayo siyakukhuthaza kakhulu ukuthi kuqhubekele phambili ngenxa yokuthi namhlanje futhi ungakhangela kuhle isimemezelo esikhitshwe nguhulumende iministry ekhangela ngeze impila kahle lokwendliwa kwabantwana bakuvezile sobala ukuthi kulomuntu oyedwa oleminyaka ngo-79 osethe wabhubha kobulawa yiwo umkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo ke sile qiniso lokubana izinambuzane zalo mkhuhlane zingabe zikhona khona phezulu. Ngakho ke abantu kumele bakuqaphele ukuthi kuqakathekile ukuthi kuspraywe laphana ukuze kuhlanzeke ikakhulu edolobheni ngoba kuhlala khona abantu abaningi abavela endaweni ezitshiyeneyo. Ukuthi baspraye ngo-3 kuqondile lakho siyakuvuma futhi ngoba edolobheni lakobulawa kumele izitolo zonke ukuthi kuthiwa 3 sezivalile njengoba umthetho kahulumende wathi ukuthi izitolo eziningi ziyavula ngo-9 ekuseni ziyavala ngo-3 ntambama. So sithanda ukuthi abantu abaningi abangabe besedolobheni belanda izinto ezitshiyeneyo ama-essential services lama-essential goods kungabe kuyukuthi sebephuma laba edolobheni. So nxa ikhansili yakobulawayo iqalise ukuspraya ngo-3 sikubona kuyinto eqondileyo kakhulu khona.
Ikhansili ithi iqalise izolo ekuseni
ukumemezela ngalolu hlelo. Uboni ngani iningi labantu liwutholile yini lo umlayizelo kumbe ongafinyelelanga edolobheni izolo kakuzwanga?
Abaningi abantu bebengakuzwanga. Lami nje ngikhuluma ngicazi ukuthola kuyimbiko eborder kuWhatsApp ukuthi idolobho lakobulawa lizaspraywa emini. Ngithole vele emini yantambama sibili phose sokungama-2 engikhangela ukuthi abantu abaningi bangabe beqalisa ukuthola imbiko mhlawumbe vele sebeqalisile ukuspraya kumbe sebeqedile ukufafaza lokho. Sikukhuthaza kakhulu ukuthi nxa kuzaba lento enjalo ibulawa City Council imemezele kakhulu sibile emaredweni la kuma-WhatsApp lapho ifake imilayezo kusisele isikhathi. Maybe 24 hours before, even 12 hours at least, kwenza ukuthi abantu babekwazi bahlele kuhle izinhlelo zabo zokuya edorobheni.
I-council isiyethule umbiko omutsha sikhuluma nje lapho ethi khona uhlelo lwayo lo kwaba amanzi olwe water shedding. Kambe lokho kungabe kusichoni ebantwini? Sibona ukuthi kubhekwane le coronavirus lapho abantu abakhuthazwa khona ukuthi begeze izandla okungapheliyo.
Yes, sesiwutholile umbiko njalo njengezakhamizi ukuthi phose idorobho lizabe lingela amanzi ezindaweni ezichiyeneyo phose kwamalanga amane lengxenye singathi 4.5 days. Nxa ukhangela ukuthi i-108 hours sinika phose 4.5 days. Khonokho ke kuyibunzima obukhulu kakhulu ngoba isiqonqosolo sethu thina njengenhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association bekuyukuthi amanzi kawahlale ekhona ebantwini. Lezi ke sakhuthaza ukuthi ngabe kuyavuma i-City Council iletha amanzi ebantwini ngobusuku kwenze ukuthi abantu bakhelele bahlale belamanzi, ngoba siyakwazi ukuthi nxa sibhekane lomkhuhlane lwe COVID-19 kumele abantu bahlale begeze izandla zabo behlanzekile lapho bahlezi khona. Kodwa nxa kuyukuthi akusela amanzi phosa amalanga amane alengxenye sokuzabangela ukuthi abantu abaningi bagcine bephumile bayadinga amanzi kwezinye indawo, sokubangela ukuthi kugcine i-social distance singena sikhuluma ngayo ingasa observer. Ngikhuluma nje lapha ephumula kithi bekume ukuthi afike kuseni ngo7:30 kodwa ungananzela sokuze kutshaya phose u10 wantambama amanzi alokhe ngekho. Khonokana ke kuyinto embi kakhulu. Siyakwazi ukuthi amadam ethu asupply ngosikisi lawana amanzi akhona malutshwana, kodwa ke siyacela ukuthi uCity Council akaphumele eminye imizamo ezenza ukuthi abantu bangaphumi phandle bayedinga amanzi babe isiqumbi bagcine sebeshiya ikakhulu izibhorane okuza kwenza ukuthi abantu bakithi bagcine bethelana lezinambuzane ezibangela umkhuhlane we-COVID-19.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kilohertz ku short wave. Kampani asetshenzisa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union, World Remit, le-MoneyGram azaqala ukuvulwa lamhlanje ukuze abathunyezelwe imali izihlobo labangane benelise ukuyifinyelela ngesikhathi lesi ilizwe liphakathi kohlelo lokuzivalela kwabantu ezindlini ngenjongo yokwenqabela kumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Izizalwane zeZimbabwe eziningi zisebenza emazweni afana le-South Africa, iMelika, Bhilitane, China lamanye. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Manguja, uthi amankampani alolu hlobo asebenzela emahofisini awo lasemabhanga azavulwa okwensuku ezintathu ngeviki ezibalisa ngolwesibili, ngolwesithathu langolwesine. Kodwa lawo asebenzela ezitolo azavulwa nsuku zonke. Inyathelo leli liza ngemva kokuvulwa njalo kwemikambo yokuthengisa izilimo elizweni ezifana leWembare izolo, okuyisinqumo esithethwe nguMongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abanye bathi ukuvulwa kwamabhizimusi lokhu kwenyusa ingozi yokumemetheka kwe-coronavirus. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoqelo somabhizimusi olenkampani egaya impuphu umnumzana Abednego Bebe.
Sivele thina ke eZimbabwe lapha silobunzima obukhulu ke ekuthelelanu kwegciwane ngoba okwakuqala izibhedlela asilazibhedlela ezabele ukuthi ke sikhangele labo ababele gciwane. Okwesibili ke asilamali yokuthi sizincedise nxa igciwane lelingabuya ngesiqhuku njengokwamanye amazwe. Okwesithathu ke sivele lokudla nje abantu ukuthi babe lokudla okwaneleyo, asila kudla okwaneleyo okuyikho okungenza ukuthi into zibe nzima kakhulu. Njalo okungaba nzima kakhulu ukuthi lalabo abangabe benemali ezincane kumbe kithi abalama medical aid abangeke bancedakale ngoba uvele imithi yakhona kanye lezindawo zokugcinela abantu abalegciwane leli azikho kazeneli ngoba kunjenje sikhuluma kade seZimbabwe kule ndawo eyodwa layo enezinto zokusebenza ezingeneliyo indawo yeHarare ukuthiwa yiWilkinson Hospital. Bona ngani ke kuvele kuluhlupho esilalo kakhulu. Yebo ye kungabe kukuhle ukuthi uhulumende uvulele abantu ukuthi basebenze. Ngizweke lami angilashiwa lakho ukuthi baqaleke baqala basprayer kuyona le indawo yembare nisekho ukuthi abantu bangene basebenze. Kodwa ngibona ngani ke nxa kungaba lokuthi kube lohlupho lokuthi kuvuleke umkhuhlane lo ngamandla ngendlela okuminyana ngayo embare, ngibona ngani sizaba lenkala kade yohlupho esizakwehlele kulubambe ukuthi sizakwehlele ukuthi silubambe njani.
Njengoba abantu sebevunyelwa ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe egoqela idola lemelika, ungathi sokulobubelo yini elizweni?
Ububelo kabukho kubhizinisi ngoba okwenzakalayo ukuthi ke nxa kuvele kulezinto zonke ezisilelayo elizweni ungaze ukuthi abantu basebenzise yiphi imali, ambona ukuthi kunganceda ukuthi kube nobubelo ngoba nxa izinto zivele zingekho elizweni okunje ukuthi sithi umumbuka ukho ke sithi benza ikho sithi konke nje kakukho okudingakalayo utholakala ngaphandle kwamazwe, ambona ukuthi kungaba lobubelo abantu bangaze basebenzise imali yangaphandle kwamazwe. Okungaba lobubelo kuphela yilokho abathi khona i-liquidity on the market ukuthi-ke ukutshintshwana kwemali ezandleni zabantu okusemthethweni. Mbonani kokungaba nganeno ngoba umuntu uyabe sekwanisa ukuthi athenge ngemali layalayo. Kodwa-ke ekuthini izinto zibe khona elizweni, mbonani hhayi akulakubelo lanxa imali ingazibe khona.
Khona ukuvalwa kwamankampani achiyeneyo ungathi kube lo mthelela bani kuZulu kanye lakuwo amankampani la?
Amabhizinisi asele evuliwe ngamabhizinisi ayenza ukudla, athengisa ukudla, layenza lokhu okuthiwa yi-essential services, lalawo alokubisa kumbe kuhambisa izinto ngaphandle kwamazwe yiwo asele evuliwe. Kanti-ke wonke amanye ayo avaliwe, ikakhulu awabantu abazisebenzayo abazisebenzelayo abanjengalaba esithi ngama-vendors nabanye abanjalo, kakula-ke ohambayo kakula osebenzayo, ngibona ngani-ke ulethe ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini.
Umnumzana Abednego Bebe ngusomabhizimusi olenkampani egaya impuphu ubekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba nemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi bekunyakazela imkambo wembhida edolobheni lakobulawayo evulwe izolo ngemva kokuvalwa ngeviki edluleyo phansi kwemigoqo yokwenqabela igcikwane le-coronavirus. Leli phephandaba lithi kuze kwabizwa amasotsha lamapholisa ukuzoqeda ukuxokozela okuqhamukileyo. Iphephandaba le-Newsday lithi isikhulumeli sehofisi kamongameli umnumzana George Jaramba uselandule umbiko obususabalele ebulenjini be-intanethi usazisa umastanda ukuthi bengemukeli umthelo we-rent. Lumbiko, kutsho iphephandaba le-Newsday, ubusithi abanini izindlu asebebhadelwe kumele babuyisele imali kubahlali bezindlu zabo kungakedluli olwesihlanu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abathumele nge-WhatsApp.
Salubonani ku-Studio 7, mina igama lami u-Adolf Shaba. Mina into ethanda ukukhuluma ngayo, ethanda ukukhuluma nge-Supreme Court decision le yendaba ye-leadership e-MDC. Iyamangaza i-court yaseZimbabwe. Sokudlula isikhathi esingaka bakhuluma ngokuthi kwenziwe i-extraordinary congress structure ka-2014. Lento abayikhulumayo ifana lokuthi ukuthi ubaba womuze esefile kusale kube lenkinga nje yokuthi ngubani ozosale phethe umuzi omunye aphuma yakho umuzi wakhe omunye ethe seyakho umuzi wakhe sokusele unquwa nje olungaselamu kube kuthiwa hhayi kuyelanto ehlala kunquwa lwa nomunye nomunye kabuyele lapho ebehlele khona into engasebenziyo yinto efana nale nto yayithiwo eyenzeka bekhuluma ngama-results e-election ledlulileyo watsho uba kundiweni ukuthi hhayi amakhothi asezimbabwe ngisho labosebhuku bajaja ngcono ukwedlula bona lakhona loku vele osebhuku babengajaja ngcono into esikhona manje ukuthi kubuyelwe bhek kuma-structures ka-2014 ya-MDC angiboni vele ukuthi basazoyithola ngitho i-1/3 yabantu ababekhona into engekhoyo le
hayi msaw uzokhuluma ngumelusi abadube sithanda ukucebisa abafowethu kuwonke indawo ukuthi abahlale phansi selokhu njalo kuthiwe sihlale ngohulumende mhlawumbe bayazi ukuthi kuzolunga kanjani nanzela ukuthi mhlawumbe singahlalanga kuba yenzane lockdown kuzalimala abantu abaningi esikhathi sobhubhane lwe-corona kodwa nge-lockdown leyenzakaleyo balushwana abantu abathelelekileyo because ngale lockdown i-lockdown is work lockdown is work lockdown iyasebenza silaleleni kwaleleni president wethu sikwaleleni bonke yabonga msakazi
basakazi be-studio 7 lina eliphethe umsebenzi omkhulu siyalincoma ngalo umsebenzi ngoba lo msebenzi umkhulu yizo inhlelo ezisilimukisa kulo umkhuhlane ukuba sihlale singabantu abaqapheleyo abantu abalalela okufanele sikwenze njalo sibe lokuhlala esihlanzekile njengokutsho ukubana lo umkhuhlane ufuna abahlala behlanzekile ukubana bazivikele bahlale begeza ukuze baphephe kulo kulo umkhuhlane mina ngusifanda basakazi siyawuncoma ilizwi likahulumende ukubana kuvulwe amabhenki ngilapho siyatshayela ihlombe ngoba indlala ibisibulala abantu belezimali zabo emabhenki ibisithwalise nzima abantu belezimali zabo emabhenki labangaphandle indlela yokuthumela kathi sebengasenayo ngalokhu hhayi siyamtshayela ihlombe upresident ye siyacela kakhulu kulaba abazombusazwe ikakhulu ugawule hhayi angabeki ipolitiki kulo umkhuhlane lo mkhuhlane kawufuni ipolitiki please siyamncenga ipolitiki kasiyifuni kasimanyaneni sibe muntu munye
mbingelele nami emsakazweni we-studio 7 kuviwo ndebele mina ngombono wami le nto eyenzakala ekhaya njengesizalwane sezimbabwe eyarare ayikho kahle like njengale ndlela ukuthi kuthiwe abantu makababuyele bayedayisa isimo sasekhaya kasikho right ukuthi abantu bangabuyela bayedayisa emarket into yokuqala nje vele ungabheka isimo sezibhedlela yebo singakulungisela kwamanye amazwe ukuthi ngoba nabo babuyelile bayadayisa emgoqweni mara bayakwazi bona ukuthi bathembe so thina kwesethu isimo bekungekho right I think bekungalindwa nje kuphele le lockdown besokubonakala ukuthi le sifo simemetheka okungakanani andibona kuthathwa amanye amadizi
salibonani izihlobo salibonani basakazi be-studio 7 siyezwa sibili lokukhulunywa nguhulumeni ukuthi amabhanga akavule amalanga amathathu evikini sibili sithathu sine emzindleleni lapha akuhambeki amapholisa namasotsha ayenza ama-roadblock bekubuza ukuthi uyangaphi ufanele ube lephasi right thina sihlala emakhaya ithawuni yethu eseduze iplant sihlala emakhaya uma ngingaphi mhlawumbe ngisebenzisa ibhenki sengidingela imali isebhenki ufanele ngiyilande ngiyenze njani akula ma-transport avunyele ukuhamba endleleni fanele kube le phasi yokuthi ngiyangaphi ngiyokwenzani ngibhalelwa ngubani manje iphasi ngemali masekunje sikhanye ngathi asisezwani kahle lapha akusahambi ngendlela ebesicabanga ukuthi ukuhamba ngayo thina sitshele ukuthi sihlale ezindlini sihlezi emakhaya sithuli sinema problems esinawo kathesi emabhenki avulwa sokufanele sihambe siye ebhenki sizohamba kanjani siyenalezimali zethu emabhenki bengicela nje khonapho ukuthi sikhasisele sicatshele kube qini ukuthi abasemakhaya yenzani kanje ukuthola izimali zenu ezisemabhenki okhulumayo nguScott Mpofu isendaweni yasempowenzi under Mangwe ngiyabonga
abalaleli yemna ngiyalibingelela futhi njalo hayi manje sizwa ngezimbakho ukuthi abantu bahlukuluza amapholisa akumele angahlukuluza abantu akumele angenze omunye umama ekhala kabuhlungu lapha ethi ohamba wadinga amaphilisi kamama akhe lapha hayi amapholisa bahamba bamvalela wazaphuma ngo-4 hayi asonto enhle leyo hayi asonto enhle kumele babuze kuhle baphathe kuhle abantu bengabahlukuluza abantu hayi akukho right lokhu umthetho uhulumende katshongo ukuthi abantu bahlukuluzwe kuthi amapholisa agade abantu abahambayo kuphela atshongo ukuthi atsha abantu manje sebetsha abantu bahlukuluza abantu hayi bangayizisuka abantu hayi hayi kodwa ati singafika ekhaya hambe sisuka khona siye ekhaya bazasihlukuluza vethu ha kodwa umthetho lokuvela kukho right ukuthi abantu bahlukuluzwe ezimbakho hayi uma umnankakho wavuma umuntu kube lokuthula elizweni kumele kube lokuthula elinjani balaleli alibingelela ngalesi sikhathi gama lami ngukosikona khuphe ngibuya ekhiyez ehomestede okokuqala mbingelela bonke abalaleli abalalele ngalesi sikhathi hayi sibona yona ikorona leyi bakithi ayiayiayi njengoba lokhu esivalelwe sara silokhu esisezindlini hayi siyaze siphelelwe zimali phela ezindlini ngoba lokhu esisaqinisela azathi naze siphelelwa zimali hayi ayiayiayi hayi lumkhuhlane besicela unkulunkulu ngawo uyangenela sho uphelele umkhuhlane lo hayi ayi asesikhathele ngawo lumkhuhlane
na ngumisa sibane into engiyibone lapha ejombe lapha ezimbabwe ejombe ngifike emavenkeleni lapha emashi but ngiyakubona lapha into enkinga yelapha manje ngikubana abantu ngama-past 6 bechayo bachayiwe sibili abantu ngendlela ebuhlungu but abantu laba abahla abashayiweyo babechaywa those people abade bechaya i-right police nama-regular labana amapholisa lawo bangazivikelanga kade bengazivikelanga ngakona lapho ngihle ngabona ukuthi hhayi ayisikho ngendlela e-coronavirus yona leyi nga amapholisa ehamba echaya abantu bengazivikelanga then abachaya abantu emabhawa bathi abashaya amabhawa lawa bacitha bathi bacithile abantu labana bangena babesebeqalisa ukuthi bedlala isinuka behleka then into leyo manje nqa injalo ukuthi ibona amapholisa wona akhwanisa ukuthi wona ahleka bedlala isinuka bebaningi ngingakhangela laphana banchayi but wona without protection ukuthi bangiyenze into enefanele ukuthi mina ngifanele ukuthi nxa sengiyiswotshwa ngifanele ukuthi ngiye ecourt la bantu then bedlala isinuka isinuka leyana ibidlala namapolisa angu-10 so ukuthi light nxa beshaya umuntu besitshayele ukuthi kade sihlezi singu-4 besitshaye ukuthi indaba lihlezi lingu-4 akuvunyelwa ukuthi sihlale singu-4 sime sicicane sicithane ngendlela yena leyana ukuthi omunye nangale nangale kodwa hhayi bona sebezadlala isinuka bengu-10 bemile kusho ukuthi bona ibavunyelwa yini kumbe thina esesirongo na esesite mkhuhlane kumbe yona bona yibona umkhuhlane ngoba bona abazinanzi uyobadlala le nto leyo ukuthi bona abayenza into yona leyo ukuthi bona babebuthana bebuyele motha bebegcwele i-truck bebuyele bezochitha abantu and then bebabuthana begcala isinuka so lokhu akungiphathi kahle angikwazi ukuthi i-government ithini ngakho
lawo ke ngamazwi abalaleli be Studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp ngenombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Ele South Korea elinconywa ngumhlaba wonke njengelizwe eliphumelele ekulwisaneni igcikwane le-coronavirus lithi lizatshengisa njalo ukuthi kwenziwa njani ukuvota ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus. Leli lizwe lithi lizaqhubeka ngokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngeviki ezayo. Isikhangele esivela kwele Melika. Ingcwethi zempila kahle ezikudale elabunjwa ngumongameli Donald Trump ngenjongo yokuxwayisa ilizwe leMelika ngegcikwane le-coronavirus zithi sokucatshangelwa ukuthi abantu abazabulawa ligcikwane le-coronavirus abasoze babe baningi njengalokhu kade kucatshangelwa. Lezi ngcwethi bezithe kuza kufa abantu abedlula inkulungwane ezingedlula amakhulu amabili i-200,000 kumaviki amabili alandelayo. Nanso ke ingoma emnandi, ingoma ka Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje. Kubhubha wesilisa ebulawa ngumkhuhlane we-coronavirus kobulawayo osekwenze baba babili asebebulewe yi-COVID-19 elizweni. Umanisipala wakobulawayo uthi uzavala amanzi aleli dolobho okwamalanga amahlanu alandelayo. Amankampani asetshenziswa izalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union le-MoneyGram azaqala ukuvulwa namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-7:30 ntambama.